So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ntwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 kuNkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna umgenqula esihlalweni. Amanye amagalaji asekhweze intengo yamafutha ezimoto, kodwa uhulumende uthembisa ukubabopha. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho, kodwa esebhubhile inani labamncomayo lisithi ngumkhokheli oqotho liqhubeka liqansa.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezisapoti, ngabantu abaziwayo ukuthi abanye babantu ababelemfuno ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezemthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uqhubeka ebopha abalwela ilungelo loluntu ebethesa icala lokufuna ukumgenqula esihlalweni. Izolo amapholisa abophe unkosazana Joanna Mamombe olwela ilungelo likaZulu njalo elilunga lebandla leMDC egcekeni lendizamtshina eHarare evela phandle kwelizwe. Kuyona le iviki kubotshwe abanye abathathu ababalisa unkosazana Rita Nyamubinga, kuthi ngeviki edluleyo kubotshwe abahlanu abathi unkosazana Tatenda Mombe Yorara owenhlanganiso yeCitizen Manifesto, umnumzana George Magoni oweCenter for Community Development in Zimbabwe Advocacy, umnumzana Nyasha Frank Mpahlo osebenzela iTransparency International Zimbabwe, umnumzana Gamuchirai Makura oweQuadrat lomnumzana Farirai Kumbonzwanda oweRosaria Trust. Abantu laba babotshwa kulokufuthelana elizweni lehunga-hunga lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engaba evalelwe ngabanye bakhe endlini, asebefuna ukuthi asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala njalo kulembiko ethi uZulu usefuna ukungena ezitaladeni etshengisela ngokonakala komnotho welizwe. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagetsi umnumzana Fortune Jasi uhlangane labathengisa amafutha ezimota izolo wagcizelela isinqumo secabinet kanye lokuthi abantu bengabanjwa ngamandla ukubhadalela amafutha ngemali yedola leMelika. Umnumzana Jasi uthi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzahlola wonke amagalaji elizweni ngendlela yokugcizelela lesi sinqumo. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika, njengoba imbadalo yempahla ezitolo ilokhu ikhuphuka, amandla kagesi kanye lamanzi esilela njalo kungela misebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ngalolu daba.
I-US dollar imali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubususithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyiZimbabwe, ubususithi uzasebenzisa i-US dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ekhethayo kule US dollar, okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abanabekhonomi obukhulu bazabuya bezodinga US dollar balithathe bahambe lingaphendi. So khathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, i-US dollar kalikhithwe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Kuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise iRand kumbe any other currency izinto ziyalunga.
Khona ukusetshenziswa kweRand akubuyi lengxaki zakho.
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo ngoba ungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into le iqalisa ikakhulu kwelakithi ngapha emaNdebeleni sivele sisebenzisele iRand. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba ukuthi nxa laqalisa ukuthi li-gain over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izimgela kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe. Thina ngapha emaNdebeleni bekuvele kusebenza iRand. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018 ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international angabe mabili aba mathathu isitsho ukuthi kumele kwenzani kusetshenziswe iRand eZimbabwe. Wenelukungena wafika watshintsha inkulumo. Okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la sufuna ukusiphampa ukuthi sidle ngaphi sidla thina khona. Lokho kwinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo. Akusoze kuphuma njalo kulanto engenziwa as long as abantu bonaba ababusayo belokhu bebenefita ngayo into yokusebenzisa idola nale.
Khuluma endule emzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu enjengohlelo lwamabhasi kaZukho kanye lohlelo lwamasayilo foods. Ubona ingani lokho khona kuzayenza umumo ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bona abantu. Akusoze kuncede ngalutho. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisana isikhathi ugondo layo kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo. Ayizangincede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza ama-business asebenze. Zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho. Ukuba uzama ukuqala i-bycosta son20 lokho kubuya lakho asikokuthiwa yisalo lokho silo whatever kuyini asontwentsha yi-bycosta sibuya ngelinye ibizo.
Alo ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi yecubungula ezomnotho lezombusazwe wekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Esaphila umuyi umnumzana Dumiso Dube Bengwa wayeswela usekelo anqotshwe kukhetho kodwa esebhubhile inani labamncomayo liqhubeka liqansa. Kukhetho lukamnyaka ka-2013 uDabengwa wathola amavoti angu 0.74 eze encintisane lomnumzana Robert Mugabe lomnumzana Morgan Tsvangirai labanye. Ibandla lakhe elezaphu alitholanga ngitsho lesihlalo sikakansila esisodwa. Kube ngesifanayo kukhetho lwanyakenye. Kodwa ngemva kokufa kwakhe iningi labamncoma njengomkhokheli oqotho liyaliqansa. Kesizwe ingxoxo esayenza lomnumzana Dabengwa ngemva kokhetho lwanyakenye.
Ubaba uDabengwa ngabanye abakuqala abaziwayo ukuthi babe zinkokheli ezezithafosi. Ngabantu abaziwayo ukuthi ngabanye babantu ababelobu ngethi obuthile kwezombusazwe ikakhulu ezintelligence. So ngabantu ke ababenika imibono eqakathekileyo ekulweni kwelizwe leZimbabwe ukuthi size sithole izibuthe nomhlaba. Abantwana abaningi asebenama 30 years nokuthi esithi ngama-youth ngalesi sikhathi kabasoze bakuzwisise ukuqakatheka kwabantu abanjengobaba uDabengwa. Ngoba phela ngesikhathi obaba uDabengwa besiyalwela izizwe leli belithatha emakhiweni, abaningi babo babengakazalwa. Abanye babo abasebekhokhela amabandla namhlanje ngabantu ababe mhlawumbe babengakazalwa, abanye bangikhona babe leminyaka umnyaka owodwa kumbe iminyaka emibili. So kuqakathekile ukuthi abantu abanjengobaba uDabengwa nxa sebehamba siyibeke imbali siyiqondise i-history ibhalwe ngokuqondileyo. Ilusizi ke ngoba i-history ebhalwa ngabantu bezanu isiyi-history engaqondanga, i-history ibhala into ezingayisizo ezenzakalayo. Kodwa ke nxa ingabhalwa ihistory abantu abanjengobaba uDabengwa ngabantu abaqakatheke kakhulu elizweni leZimbabwe, okutshengisa ukuthi kusobala ukuthi umuntu onjengobaba uDabengwa bekungadingi ukuthi kuthiwe uyadeclare ukuba yi-national hero. Kodwa ke ngokuphatheka kwakhe kwezombusazwe uvele uyi-national hero ngokwakhe.
Uyatsho ukuthi imbali yeZimbabwe yalotshwa ngendlela eyasuka iyaphakamisa izanu yanyathezela izaphu. Ngubani emele ilobe kakutsha eyiqondise limbali?
Sonke esifundileyo esalwela ilizwe leZimbabwe, esalwela inkululeko yeZimbabwe, kufanele sizitshele ngoba ihistory phela kayibhalwa ngumuntu oyedwa. Ihistory ibhalwa ngabantu abaningi, ikakhulu labo ababephathekile embusweni kumbe ekulweleni izikubuse yeZimbabwe. Sonke-ke esikhona kufanele ukuthi sikubone ukuthi labo abale history abangayitsho, abaqalisa babakhona ama-pioneers ethu bayaphela. So thina esisileleyo sokufanele ukuthi-ke sikufake-ke sikubhale phansi, sifundise ngabantu bethu, sikufake lokhu ngesiphiwo kuthiwa we need the archive the correct history, ukwenzela ukuthi ama-historian azabuya ngemva kwethu azafica i-history which is archived eqondileyo. Ngoba kathesi izane ibilele hatshi ilizwe kuphela, isibilele ne-history yeZimbabwe ngoba kukhona abakufihlayo okungalunganga.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa lapho besithe khona udaba ngoluka mnumzana Dabengwa. Hathi ke lolu daba ludaba luka mnumzana Abednego Bhebhe, isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ke lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 bexoxa ngokuthi kulotshwe katsha na imbali yeZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngembali yabantu abafana lo mnumzana Dumiso Dabengwa. Njengokutsho kwami-ke ekuqaleni bengithe mina sizezwa ingxoxo esayenza lo mnumzana Dumiso Dabengwa esaphila ngemva kokhetho olomnyaka odluleyo. Nanso ke indaba.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ibele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingathengi, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP, ukuba iqhawe leZimbabwe bakhe kakulambuzo kakusobala kunjengenjenduni kufulatile. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakoDabengwa, njalo zoba nje kuswa ngubuso owezikhali kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuzwa njani, loba sukukhosele jele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithethe impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele ube hlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorati. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Ye, lo ke ngumnumzana Wolfman Ncube obekhuluma ngomnumzana Dabengwa umuyi. Hayi, silokhu sixolisa siyaphambili. Okwakathesi ke sesilipha yona ingxoxo esayenza lo mnumzana Dabengwa esaphila ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho.
Lakathesi ithe isiphuma i-final announcement yevoti, watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kumavoti wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsholutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe, athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngenkokheli yelizwe.
Ngamafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obuyenzakalayo.
Kakhulu sibona engathi ube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ePhalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele mnangakho.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani ukukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Lawo ke ngamazwi kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa esaxoxa laye ke ngomnyaka odluleyo ngemva kokhetho. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uMongameli John Magufuli wakwele Tanzania osekwethekeleleni ilizwe uthi ulethemba lokuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe eyenziwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa ilakho ukuphumelela. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kasomlomo wedale lePhalamende uNkosazana Tsitsigezi walile ukuthi amalunga edale aphe inhlonipho umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngokuthula komzuzo owodwa. Okwamanje ke esizwe amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Basitakazi abahleli njani namhlanje, siyabonga. Yazi zwile impela ukukhulunywa ngoba kudabengwa. Siyabonga ukuthi balila bomndeni ukuthi ayengcwatshwa lamasela lezikliwi lezi ezibulala abantu. Sebeqala ukumhlonipha manje ngoba esetshonile, esaphila kade bengamboni njengomuntu. Namhlanje sebengathi bagijimisa ukuthi ayengcwatshe e-heros ekhaya yabo le eyamasela lezikliwi. Kuyini okuqakatheke ngabo kade bengamhloniphi esaphila? Abazange bamenzele lutho, esebenze nzima. Namhlanje sebesithi kufanele ayengcwatshwa e-heros ekhaya. Bayenze kahle bomndeni, bala ayengcwatshwa kubo lapho azalwa khona ukuze alale kahle lezihlobo zakhe, lo moya wakhe uphumule kahle. Ngenxa yokuthi athi ungeke uphumule umoya wakhe esiyangcwatshelwa abantu akade vele bengamthandi esaphila, kusukela izwe lakhululekayo bamhlukumeza kuze kube namhlanje. So siyabonga ukuthi abomndeni balile ukuthi ayongcwatshwa le endaweni angazangayithandelayo esaphila. Njalo elokucwasa yokukhetha abantu ukuthi laba ngabezano laba kanjani, bese bethi bamnikeza inhlonipho yesizwe engasekho engasazikhulumeli, wayebengamhloniphanga esaphila. Siyabonga.
Ngiyabingelela ngalesi sikhathi kustudio sezini. Wakatelako ntonda wana ngikhulume nje ngodaba le-Congress isanda kudlula le. Ngibona usendlizini yami ukuthi kade simbona ngani ilizwe selisiyathutsha. Sisiya esikhathini esihle ngobana ezikumelele wesukande kana sokuyenzakile ubona sekukhethiwe inkokheli so inkokheli sikhethiwele kufanele yenze umsebenzi umsebenzi ufanele iwenze ngokwane ilizwe lithuthuke alingathuthuki ilizwe kungela nkokheli eqondini njalo yinkokheli ekhangelelwe ngabantu njengoba ikhetha abayenza khona so hayi ngibona ngani kuyanjabulisa ngibona ukukhanya phambi lapho siya khona umnyama usuphama kanti ngesusiswa mlutshwane isiNdebele umnyama susiba mlutshwane so kulokuyikukhanya kule light phakathi komnyama kanti kunxasa kule light phakathi komnyama singabona lapha laphana ukuthi into ziyangani wamabonelo wami njalo yikho engikubonayo mani lapha esisiya khona ngoba la madoda akhona sisinikeza mthusi abantu asebehlonipha loku maphambi kwabantu ukuthi uthoyizupo yifisenza ayiphikisi muntu iphikisi muntu lo fana ukuthi akula nto eyenziweyo ngakathisa abagadayo labo bangalo yona amakhumbi lokhu esibabona ithutha abantu ngama-$2 emgwaqweni so izupo liyinceda ngayo uyahlala 4 hours umelela izupo uyesebenza ama-hours amangalo sogijima futhi ukuthi uyilindele kuyenze iqhiw ubambe iqhiw futhi uyasebenza ama-hours amangalo 4 hours umelela ibhasi ufike usenze 2 hours usukhumbula ubuyele ebhasini futhi indaba ye-50 cents so abantu sebezigadela amakhombo lawa ama-$2 wa umuntu azimanga kuhle la kodwa ngokufakwa ngokuphumelela kwe-congress yethu leyenziweyo hhayi mna ngibona ukukhanya ngibona ilayithi phambili ukuthi abantu asithembeni asithe siqineni ekuthembeni ukubana sokule layithi phambili amadoda asekukhethiwe sukufakwa amajongozi adonsayo kusho ukuthi indima siphelile
hayi kunzima impilo inzima mina ngisebenza kwele South Africa igama ngingu-Rapson Mwale bengivakashele ekhaya nje kwensukwane ezedlulileyo ngifike namhlanje ngiphenduke namhlanje ekhaya ngibuye eZimbabwe khonale hayi kunzima ngoba isinkwa sesikhuphukile sesiyi-$3.50 hayi kunzima abantu bagcina bengasadli isinkwa yonke into iyakhuphuka nje ngoba lokho esizwa amahungahunga ukuthi emalangeni lo chovu uzakhuphuka ebe $1.50 ngoba manje uyidola asinzima isimo sakithi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumele wona ngemlayezelo ye-WhatsApp lani lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sike sizwe ukuthi u-Ezra Chisa Sibanda usiphatheleni kusigaba sethu esezomculo.
Umculo we-house music usukhathazile eMzansi, ngoba kusemsakazweni endaweni zokuzithokozisa kumbe emjoveni ukhala wona lo mdumo. Umfana kaMathe wasuka eZimbabwe wawela ungolokutela wayapheka lo mculo we-house music.
Igama lami nguZwelihle, isaziwa ngu-DJ Zesta SA ngasemculweni. Isikole engifunde kuso i-primary zami ngiqhele ngafunda emanumane enkayi kunezaphethe enkulumane amaveni enkulumane engayenza i-secondary ehlangabeza high school enkayi elevu zami ngasemzingwane high school esigodini i-university ngiyenzele ngase-University of Fort Hare.
DJ Zwesta SA yena elizwe ukucula kalalo akwaziye ukupheka abuye aphawulule uluju kuphela.
Mina ke ngiproducer yonke imihlobo ye house music ngiyenze khona na ku hip hop. Kuna ama artists amakhulu azophuma lonyaka engifeature kuwo. Ngikwazi ke angakhuphi ke mini album izophuma lonyaka.
Uzipheka kamnandi umfana kamathe abuye asebenze nabanye aramazwi alolongekileyo abonde ahlanganise asikhiphele imratha yengoma.
Kuyirayisi ngisebenze nayo Sarah Pels ongumculi ne-actress edume kakhulu kuleli lasemzansi. And isingle yakhe yakuqala ezophuma lo nyanga hip hop yenziwe yim. And then owesibini sengisebenze nomkhwali oyi-award winner ngasezim ohlala ngasegermany. Ingoma yethu ethi Rafiki yona ingoma ekhula kakhulu ezidume lapha emzansi.
Kona ukupheka ingoma zehouse akulula. Uzwelihle mathe uzohambela esikolweni. Phela kukhona abamtshaya ngaphakathi bamenza hoba letukuntu wathanda lomculo.
Abantu abangi-inspirishe kakhulu okokuqala ngu-DJ walapha emzansi u-DJ Black Coffee. And also ngiyena inspirishe kakhulu ngu-DJ Maporisa. Oyiproducer ingoma zami ke zona zifumanaka kuma-digital downloads kubo Deezer, Spotify, iTunes.
Uzwelihle mathe ophuma khona le komnyama ubambile enkanye owazalwa ukuthi ngu-DJ Zwesta SA usikhathazile emzansi lomculo wakhe. Bamthanda ngoba upheka umdumo we-house music ngobunono obukhulu abuye aphakulule kamnandi. Igama lami ngeza Jesus Bada.
SA esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje lobeqoqa ke lo Ezra Jesus Banda. Singakehlukani ke sikhangele kade silazo lamhlanje izakhamizi zedolobho. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, angisenelisi lokuthi ngiliphe kade silakho. Okungakutsho ukuthi sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye. Okwakathesi ke litshone kahle, libe lelanga elihle. Igama lami nguChris Gandhi.